siyabonga Chris lichona njani emakhaya yekudivana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine emhlaka 26 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sina njengentatheli izindaba into esiyisolayo kakhulu. Ikakhulu sikhangelela ukuthi sinanze ilanga le World Press Freedom Day elizayo kathe sinje ngo May 3. Ngakho ke ngamafutshane sithi hayi phansi lakho lo.
Umthunywa weHigh Court ukhwathaza amahofisi eThe Source edinga ubufakazi obuphathelane lokulotshwa kwendaba ezimbili ezibikwa zingaphazamisa ukuqhutshwa kwemisebenzi yenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless.
Uhulumende uthi ukuqonga kwendleko yokuholisa izisebenzi zikahulumende kwenza kube nzima ukuba esale elemali yokuqhuba eminye imisebenzi eqakathekileyo.
Yehlukene imbono kaZulu phezu kokungaphatheki kwamacele MDC kukhetho lwama-by elections okudinga amalunga edalela ephalamende alitshumi lesikhombisa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Isithunywa somthethwandaba waphezulu weHigh Court sikhwathaze amahofisi enye yamankampani aweReuters eThe Source sidinga ubufakazi obuphathelane lokulotshwa kwendaba ezimbili ezibikwa zingaphazamisa ukuqhutshwa kwemisebenzi yenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless njalo eyimfihlo. Intathe izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Yikuxokozela obekusenzakala emahofisini eThe Source lamhlemini, amagqwetha amele amacele omabili athi iConnect leThe Source ephikisana phezu kokwenzakalayo phakathi kwawo. Umnumzana Tinashe Zindi umela iConnect kuthi umnumzana Chris Mike emela iThe Source. UZindi walile ukucacisa phezu kwalesi sehlakalo esithi lolu ludaba olusemthethwandaba. Kodwa igqwetha leThe Source uMike uthi sibamangalisile lesi senzo se-Econet njengoba lolu daba lungakathethwa kabanzi emithethwandaba elakhe icele selilukhweze edalela phezulu ele-Constitutional Court liphikisa okuphume e-High Court. Inkokheli yenhlanganiso ezimela amalungelo entatheli zindaba okubalisa eZimbabwe Union of Journalists ZUJ kanye le-Media Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe bebekhona kungenelwa abeThe Source. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZUJ umnumzana Foster Dongosi usisole kakhulu lesi senzo.
Kwenyanyisa okwenzakalayo into ethusayo, into emangalisayo ukuthi nxa iHigh Court ike yabeka eceleni isinqumo sayo esokuthi impumela iminjani bese sibona abeConnect lamapholisa begijimela uzohlukuluza intatheli zindaba lapha eThe Source. Into esimangalisayo njalo isenza simangali ukuthi kanti liqiniso na ukuthi iConnect ekwenzayo kumbe ngabanye abantu abakwenzayo. Thina njengentatheli zindaba into esiyisolayo kakhulu. Ikakhulu sikhangelela ukuthi sinanze ilanga le World Press Freedom Day elizayo kathe sinje ngo May 3. Ngakho ke ngamafutshane sithi hayi phansi lakho.
Wengeze uDongosi ethi kabatshatshuliswa yilesi senzo njengenhlanganiso ngoba kuyisibonelo esikhomba ukuba bukhulu bunzima intatheli zindaba zizabhekana labo kwelizayo eZimbabwe.
Lokhu kusitshengisa nje ukuthi phakathi kwethu kulenhlanya eziningi. Kulabantu mbe asazi ukuthi babhemani ngezikhathi ezithize. Ungananzelela kumalanga asanda kwedlula amalungelo entatheli zindaba kade engananzwa kakhulu, ikakhulu isikhangela ukuvalwa kwamakampani, abantu bephonga ukuvala nje besenza santando. Sinanzelele ukuthi kwamanye amaphephandaba ungananzelela eDaily News kulentatheli zindaba ezintathu ezigxothiweyo emsebenzini. Ukhangele even uye kubo Herald ubona ukuthi kulomunye wethu oke wamiswa umsebenzi okwesikhatshana. Ngakho lokhu kutshengisela ukuthi kumele sibophe ziqine, sibophe ijambo, sibone ukuthi nxa kuyukuthi bakhona sebefuna ukulwisana lathi, sibone ukuthi lathi sizazivikela njani.
Lokho kusekelwe ngumgcini sihlalo wenye njalo inhlanganiso entathela izindaba eyemisa Zimbabwe umnumzana Khumbira Mafunda. Umafunda uthi lokhu yikwephula amalungelo entathela izindaba amunyethwe isisekelo sombuso esitsha njalo kuyabethusa kakhulu. Umafunda uveze njalo ukuba lokhu kungenelwa kwabe the source bekujonge ukuthola igama lomuntu owatholisa ulwazi phezu kwendaba abazilobayo ngenkampani ye-Econet. Iqula labaze ukuzangenela inkampani yezindaba babalisa ingcwethi yokusetshenziswa kwemitshina yebulenjini ye-Econet, u-Deputy Sheriff kanye lamapolisa. Intatheli zindaba lazo zize ngobunengi ukuza kufakaza obekusenzakala. Lesi sehlakalo esithethe phose amaholo amabili siza ngemva kokuba uJustice Joseph Msakwa wedalele High Court enqume evumela ukuba inkampani yabomakhalekhukhwini iyengenela abe the source ukuyadinga ubufakazi lobu ukuze bethulelwe uRegistrar weHigh Court ukuthi alugcine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Udaba lolu lusitshengisa into ezimbili. Okokuqala ukuthi elizweni laseZimbabwe inkululeko yentatheli izindaba iseselokhophe, ayikathi yafana lakwamanye amazwe ukuthi intatheli izindaba ziwe lakho ukuthi zingabhala izindaba zingahlukuluzwanga. Kuyindlela yokuzihlukuluza, kuyindlela yokuvikela or yokubavalela ukuthi babhale iindaba eziningi ezizafana nalezi, ngoba ziningi iindaba ezinkhona ezizaphuma. Ungabona kusenzakala kanje kwesibili kusitshengisa ukuthi kukhona okukhona ukuchaya amanzi abayekho abazama ukukuvalela. Ilizwe leli liseselohambo olude nxa ukhangela ngesingathi i-freedom of expression, ikakhulu i-freedom ye-media to communicate and saziswe njengozulu wonke into ezenzakalayo elizweni.
Okwenzakale kunhlanganiso le lamhlanje ubona kusiba lomthelela yini kwezinye intatheli izindaba kanye lenhlanganiso ezisebenzelayo?
Kukhona ukuthi kube layo lowo mthelela, ngoba into okuzayenza ukuthi ama-journalist agcine sefika kusibanga sokuthi nxa ezahlukuluzwa ngale ndlela, ngoba singakhohlwa ukuthi sikhuluma ngodaba olunje ngemva kokuba khathesi kunje kule inye i-journalist okuthiwa inyamandela engaziwayo ukuthi ikuphi. Khonokuyana kusitshengisela ukuthi kuyindlela yokuhlukuluza i-media yonke jikelele. Njalo lokuyinika i-warning nxa ngingakubeka ngesilungu ukuthi bayeza kuningi abangakwenza. Ama-journalist into asezayenza ukuthi ayenze singathi ngesilungu i-self-censorship, ngoba bekwazi ukuthi bangabhala iindaba ezinje kusasa bazahlukuluzwa kuthiwe ngabaproof ukuthi bazithethe nga.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende uthi ukuqonga kwendleko yokuholisa izisebenzi zikahulumende kwenza kube nzima ukuthi asale elemali yokuqhuba eminye imisebenzi eqakathekileyo efana lokuvulwa lokulungisiswa kwemigwaqo, inhlelo zamandla kagetsi, amanzi lokunye. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Khuluma emhlanganeni wobumanjinela abasemsebenzini wamaquantity surveyor eHarare lamhlanje okhokhela ugatsha lwenhlelo zikahulumende kwezemali lokuhugwa kwabafuna ukusungula amabhizimusi eZimbabwe, uDokotela Tizaya Sibanda uthi imisebenzi yokuvuselela inhlelo zentuthuko kuleli idinga imali eningi kakhulu engekhoyo okwamanje, ngoba iningi lemali yesizwe iphelela kuholo lezisebenzi osokumele kulungisiswe. Uhulumende uthi le nhlanganiso asebenzelana nazo eziphathisa ngemali ezigoqela i-IMF le-World Bank seziqonqosela udaba lokwehlisa kwendleko kahulumende ikakhulu eyakuholo. Indleko yeholo elibhatalwa nguhulumende ibikwa ithatha isilinganiso sokungamachumi athoba numenembili ekhulwini 80% yemali yonke esetshenziswa nguhulumende, okulilani eliphezulu kakhulu. kubudget yalonyaka kumali efika kuma billion amane $4.1 billion imali efika ku $3.6 billion yayo iphelele kuholo okuthiya uhulumende elesigidi phose ezingamakhulu amahlanu amadola $492 million kuphela yokuqoqa yonke eminye imisebenzi yayo. Umnumzana Joshua Ndlovu we National University of Science and Technology NUST uthi imisebenzi yama severe icina idula ngoba kungela kumanyana kundlela abasebenza ngayo, ethi ukumanyana kungehlisa indleko kakhulu.
Kumele babamba nindonye basebenze ukuthi ba achieve the same one goal.
Umnumzana Sibanda uthi njengendlela yokuthuthukisa ezomnotho sebehuga izizalwane zeZimbabwe ezihleli kwamanye amazwe ukuba ziphatheke emisebenzini yesizwe behuga lamanye amazwe afana neGermany, UK, Denmark, Sweden, Le France asekhanya esethakazelela ukuphatheka kuntuthuko yelizwe. Ethi sebefunda njalo emazweni afana leMozambique, Angola, leEthiopia ukuba avuselele inotho yawo kanjani. Umhlangano lo oqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Institute of Quantity Surveyors ingenwa zingcitshi ezivela emazweni agoqela iZansi Afrika, Angola, Botswana, lamanye njalo kuphela kusasa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Uhulumende uthi ukudingisisa akwenzayo kukhomba ukuthi izilimo emasimini zilokhu ziqhubeka zisitsha elizweni ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland ngenxa yokuswelakala kwezulu eleneleyo. Umnumzana Maqhawe Moyo isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo eyisakhamuzi sesilobela esebenzani ward uthi inhlanganiso ezizimeleyo lazo zidingisisa ngalolu daba esigabeni sakhe ngenjongo yokusiza abantu okusobala ukuthi abasoze bavune lutho emasimini. Lo mnumzana Maqhawe Moyo isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo eyisakhamuzi sesilobela esebenzane ward bekhuluma icingweni le Studio 7 ekhonale esilobela.
Kulife Talk asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela udubo lokwendiswa kwamantombazana esesemancane.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Putin wele Russia utshele iziphathamandla zezomvikela elizweni lakhe ngolwesine ukuthi leli lizwe kumele libophe ziqine ngoba libhekane lobunzima obubangelwa ngamanye amazwe athuthukileyo angentshonalanga azama ukudala okungahlaliseki kilo.
Amapolisa akwele Uganda athi asethole imbiko yokuthi abahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo bakwele Somalia abe Al-Shabaab baqoqa ukuhlasela isigodlo salelo lizwe eseKampala.
Umtshutshisi wakwele France ubikwa ukuthi omunye wabatshayeli bendizamtshina kwele German ewe yabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu e-German Wings ungenise lindizamtshina enkozini ngabomo.
Yehlukene imbono kaZulu phezu kokungaphatheki kwamacele eMDC kukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edale leParliament alishumi lasikhombisa. Lezi zikhundla zidaleke ngemva kokuxotshwa edale kwamalunga ebandla leMDC Renewal Team kulandela isicelo sebandla leMDCT elathi kumele baxotshwe ngoba sebengase ngamalunga ebandla leli. Abanye ngabathi bekumele amacele la ncintise ngoba lokho yekuqhubela ibandla leZANU PF lezi zikhundla ngezandla zombili. Kodwa abanye ngabathi hatshi vele ukungena kukhetho yikumotsha isikhathi ngoba kukunenge okwenqabela ukhetho olukhululekileyo. Wokuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Bekthemba Nyathi, ilunga leMDC Renewal Team ongomunye wabaxotshwa edale leParliamente endawonye lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungulezo mbusazwe onguye osungula lingxoxo.
Lapha ngivumelana labo ngoba loba nje ngo-2013 ngalihlala ngibhala ngakho nje ngo-2012 ngisithi mina nxa imithetho elungisisa ekhangelisisa okokhetho ingakaguquki akuncedi ukuthi abantu bezimbabwe bathunele kuqeda isikhathi sabo besiyavota ngoba ukugebenga lokudlamudlamu lokuqili bezanu p f sakulaphele.
Ye mnumzana Nyathi, uthini wena asoze sibone na abantu kumnyaka ka-2018 sebethethelo naleli nyathelo elithetheyo bengasalisekeli?
Into yokuqala ukuthi yabinki thina njengebandla leyombisi team Renewal sisehambele mhlaka-26 April sathatha emilestone resolution yokuthi kathi ngaze ke siphinde sidrege iparty or sidrege abantu bezimbabwe ukuthi bevota nxa ama-key reforms electoral reforms engazangabe khona enziwe.
Kodwa mnumzana Ngwenya, akusozokwenze na ukuthi kufika u-2018 behlule kungena emadolobheni lapha abe-MDC?
Ukuba kuparliament okwe-MDC wonke bomabili kakukade kungancedi lutho ngoba i-majority i-two-thirds majority ikuzama imithetho yonke ekathi fanele iguquke iguqulwe izinto zonke ezikhulunywayo khunywa ngama-sanctions ama-budget alokhu ekhunywa ngothinamasa angathi lutho ukwanda kwezizisebenzi zehulumende izitufane zana ama-ghost workers kutho ukuthi nxa bengakalungisisi umthetho oguqula imithetho eqondane nokhetho i-MDC nxa ingela ama-fifth alingeneyo ukuthi bayakwani ukuthi ba-intshe imithetho kuyafana nje lokuthi msi akulamuntu ye loba bangathuze kangizima ngo-2018 kuqakathekile ukuthi bengalegitimize uhulumende obumbili.
Ngiphenduke kuwe mnumzana Nyathi, inyathelo lenu leli alisoze lenze ukuthi abakade belisekela bebuyele emuva?
Abantu ngesikhundla sami ngibona ukuthi kuluma jesi ni lapha ngingena kwamunye umhlangano oza tela kathesi ngibe yengena omunye enkulumani ngo-5 siyexplainazele izinto ezinjekazenezo ukuthi abantu beyandastendi ukuthi asigijimisi ukuthi abantu ababili abathathu babe nezikhundla yaleli nje ukwanisa ukuphila sigijimisa indaba yabantu baseZimbabwe. So ukuze kube nokuzwisisa okukhona ebantwini njalo sikhuluma labo ukuthi kuqakathekile ukuthi ukuze siyethatha i-power senze inguquko esikhuluma ngayo kufanele ama-conditions okuya kuma-elections asivumele athi singene sihlale. Xa kungekho lokho sizosihlala nje ngezikhathi zawo bekwanisa ukuvotela ababili abathathu bengene eparliament befike behlala bengenzi lutho kuzabe iyintokoto ngezibe zithi ukuthi abakatoazaziba beyitshintshe besukume bephenduke ngekhaya kodwa impilo itshitshe kubona ababili abathathu baseparliament financial. But the majority of Zimbabweans kontinue bekupovati ngoba izalo ivele yona yiparty efida and efida on povati. Xa kubesovati abantu bedubeka abantu becela abantu benqenga for everything even though ngenetwilete izalo yikho esitrenka khona.
Amnumzana Ngwenya, ungasigqibela uhlelo lwethu usipha nje elilodwa ofuna ukugqiba ngalo.
Ukuthi akwenzani u-PF lokungakuthi kwe-MDC nxa kunto kusenzakala ngoba imithetho yesisekelo sombuso iyephulwa umlukazana uZulu akuncedi lutho yena ngoba ivoti yakhe kayilamsebenzi eyisebenzayo nxa esiyavota.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwadi yecubungula ezombusazwe. Lizwe njalo umnumzana Bekuthemba Nyathi, ilunga le-MDC Renewal Team. Bebexoxa bendawonye lo Chris Gande we Studio 7.
Sokutholakale inkulungwane ezidlula amachumi amane amadola eMelika i-42,000 eyokuthumezela izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezibhubhele eMelika ekhaya. Imali le ebuthaniswa ebulenjini be-internet kusetshenziswa iucaring.com ngeyokungcwaba unkosazana Nancy Tinonza lonkosazana Molin Tariro Makoronga abasanda kubhubhela eMelika. Ababili laba bebekuhlelo lwezifundi oluqhutshwa yisigodlo sommeli weMelika eZimbabwe ole-United States Students Achievers Program. Kodwa kulokhu kusadingwa imali yokuthwala isidumbu sikankosazana Susan Muroyiwa obhubhele eSavannah eGeorgia eMelika ngeviki ephelileyo. Umntakamoyi unkosazana Chiwoneso Mpofu uthi sebethole inkulungwane lamakhulu ayisithupha amadola eMelika i-$1,600. Imali le idinga phose inkulungwane ezilitshumi zamadola yokuthwala isidumbu sikamuroyiwa sisiya ekhaya. Ingcwethi kwezembiko eyethulwa ebulenjini be-intanethi umnumzana Jerry Dumani utshele uKipsto we-Studio 7 ukuthi inhle kakhulu indlela le yokudinga imali lanxa abanye abantu besehluleka ukuncedisa kulokhu ngoba bengenelisi ukungena ebulenjini be-intanethi.
I-technology esisebenzisa amalanga lawo iyasiza ukubana sihlangane ebantwini emoyeni singabonananga. Njalo-ke isidingo semali vele siyafunakala. Ama-technology anjengabo-Kickstarter labo-UCaring ayasiza abantu ukubana be-raise imali eningi behlanganisa abantu abangazaniyo labantu babaziyo through ama-social network. Kuba lula kakhulu ukubana imali itholakale and ma ngikhangele ngibona ngathi i-technology leyi yabo-UCaring labo-Kickstarter izaqhubeka isiya ngaphambili. Mina ngilesifiso sokubana ngakubana i-technology leyi siyayisebenzisa uku-raisela abantwana besikolo imali ukubana bengene ezikolo. Wabulula kakhulu mangikhangele ngibona ngathi imali le yagcineka kuhle kule security lapho uyabonakala ukuthi ubani okhiphe malini imali yakho iqonde ngaphi njalo imali le ingena esikhwameni esinye ukwenza kube lula ukubana imali le iye lapha emele ikhona.
Ye mase sikhangeleke kulabantu abangalakho lokhu ubulembu be-internet bangabanjwa njani?
Kathesi ubulembu be-internet buyafunakala ukubana isebenzise lawo ma-technology esiwathi ngama-crowdfunding. Mangikhangele njengobana nje ngathi yaqhubeka nje into engiyibona isenzakala lapha kuza ukuba lama text message solution engathi lawa-ke asebenzisa i-SMS. Kukhona kwe-technology kuya ukuthi ubani oyisebenzisayo. Ngibona ngathi ngemva kwesikhatshana nje kuzaba lula ukubana kube nesidingo sokusebenzisa i-SMS phela uma sikhangele i-SMS ilula usebenzise wonke umuntu lefoni noma ungalayo nje i-internet noma lokuncane ulakho ukubana usende i-SMS, i-SMS yaniphendule ngumemoto ozakwanisa njalo ukuthi bana ingene esiphomeni leso. So masikhangele nje ukukhula obulembu i-SMS izangena-ke lapho, kube lula-ke ukubana abantu betholakale ukuthi bengene kulezi izikhwama zabo Kickstarter labo-UCarry. Njalo-ke I think enye into ebengibona lapha nje eyenzakalayo nje kule sidingo sokubana nama-technology lawa atholakale ebantwini bonke. Ukuze i-technology itholakale ebantwini bonke, sokuza kufuneka uma ungakhangela amazwe njengabo-Kenya kule nto leba yithi MPS. Abantu baziphilele amakhaya abantu, akula le sidingo sokubana kube le intanethi, but wonke umuntu ule MPS. I-MPS le yenza ukuthi bantu bakwazi ukutshintshana izimali bangalayo i-intanethi.
Lo mnumzana Jerry Dumani, ingcwethi kwezokwethula kwembiko kusetshenziswa ubulembu be-intanethi, obekhuluma le Studio 7 ekhonapha eMelika.
Umlobi weZimbabwe obuya njalo abe yimbongi uBongani Ncube sethule ugwalo olutsha olulesihloko esithi umhlaba kawulaqiniso. UBenedict Nhlapo uqhube ingxoxolo mnumzana Ncube, yena othi lobanje lolu gwalo lulokunengi okukhombisa ukunambitha kolimi lwesiNdebele, lujonge njalo ukufundisa ngobukhokheli obuqotho.
UBongani Ncube udwetshulwe yingwe ngo-1977 kozimnyama ePlumtree. Loba njengazange athole ithuba lokuqeda izifundo zakhe zesecondary, ugwalo lwakhe lolu luncintisana lolwesikhwicamfundo. Indaba esegudwini kulolu gwalo yibunzima wahlangana lezakhamizi ezazisilwa impi yenkululeko zingelasikhali. UBongani uthi izakhamizi lezi yizo ezaziphekela abalweli bempi yenkululeko, zibapha indawo zokulala, zibalimukisa lapho okwakulesitha khona, okuyinto athi yenza ezinye zatshiselwa imizi, ezinye zabulawa. Uthi okubuhlungu ukuthi kuthe sekubongwa labo abalwela impi yenkululeko, izakhamizi lezi zalahlelwa kachana, kweza amagovu azitika ngemali yelizwe, izwe laze laguqa ngamadolo.
Ngicabanga ukuthi esikhathini esiningi kwakumele kubhekwe, bakhona abantu abahluphekayo, bakhona abantu ababedinga ukuthi mhlawumbe bakompozeto, but okwaba buhlungu kakhulu ukuthi singathi mhlambe kwaphinde kwanindwa itswaye esilondon. Bakhona abantu abahlukunyezwa kakhulu ngesikhathi sempi yeground, abazange banakwe. Bahlukunyezwa kakhulu ngesikhathi sempi enkululeko, abazange banakwe.
Indaba yakhe le uyiletha esebenzisa indatshana yomunye ubaba owayesinothi, kwase kusithi indodana yakhe yaya empini yenkululeko, kwathi indodakazi yakhe layo yadlwengulwa ngesikhathi saleyompi. Umkakhe wafa ngesifo senhliziyo ecabanga abantu bakhe, kwaba yinto eyahlukuluza kakhulu imuli yalubaba.
Bahlupheka namhlanje kungenxa yayo leyo mpi, abanani. Okwaba buhlungu ukuthi bona abantu ababevikela abanye babo babefihla abantu babo babajikela futhi ama-ovet ahambe shaya abantu. So sabona kuliphutha elikhulu kakhulu. Mhlawumbe into yayidingeka ngaphambi kokuthi kube khona ukuklonyeliswa kwento ezithile, babedinga nje i-counseling ukuthi abantu batshelwe, bakhanselwe nje abantu abahlupheka kakhulu.
Umlobi owaziwayo uDavid Makagula owethula ugwalo oluthi Sasisemeveni kanye lo Inyathelo 5 no 7 uthi isiphiwo sikaBongani siphica umqondo.
Lulimi oluvuthiwe impela, sikhangele futhi imfundiso ephakathi laphana. Iqakatheke ongang ukuthi uyabuyibhekele ukuthi mhlawumbe imfundiso ongayithola kuma-professors. Ngicabanga ukuthi uBongani indoda enesiphiwo esikhulu kakhulu. UBongani yimvela kanye, isiphiwo esikhulukhulu kumthwakazi, ngomunye mhlawumbe wabakhokheli abangavamanga ukutholakala.
UBongani uthi ufisa kakhulu ukuthi abaholi beZimbabwe balubale lolu gwalo.
Kukhona mhlawumbe okumele bakwazi ngokuthi umphakathi ucabanga kanjani, kumele bakwazi ukuthi umphakathi ufisani. So kulo buholi ngathi mhlawumbe kuleli bhuku kukhona ubuholi obuhle lobuholo obungekho buhle phakathi kwaleli bhuku. So ngicabanga ukuthi mhlawumbe ikakhulu abasakhulayo kumele bakufunde, balifunde lolu gwalo, bananzelisise ukuthi uholi asikuba yingqwele, uholi kusebenza nabantu, wazi into abayifunayo.
UMakagula uthi sekusemphakathini ukuthi azithaphele lolu lwazi.
Sizathola ukuthi abaningi bazaluthanda ngoba luyakha futhi lubavula-ke inkophe ngokwenzakalayo lokwenzakalayo, lubatshela njalo amaqiniso. Kanti-ke labo abathanda ukuthi iqiniso lifihlakale bazaluzonda, mhlawumbe baze bamzingele okancube, bafuna ukuthi mhlawumbe bambulale njengalokhu esikuzwa ukuthi kuyenzakala ezweni ukuthi kulezi nsuku ungenza ukhuluma iqiniso baya kuthumba.
Isifiso sikaBongani yikuthi ngelinye ilanga lolugwalo lalo lube ingxenye yezinto ezafundwa ngabantwana besikolo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kule South Africa, nginguBenedict Mhlapho.
Hayi ke kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Lo sithandekile mhlanga, lilale.